Ngemva kokungasekelwa nguZulu ngokuloba ayekwenza isekelo sombuso esitsha ku-referendum ngonhlolanja womnyaka ka-2000 lokubunja owakusanda kwenziwa kwebandla elitshe eliphikisayo lilosekelo lwezisebenzi ele-MDC, uhulumende wakhetha ukuthatha amapulazi ngendlela yokuwahluthuna kungelambadalo. Njalo umongameli Mugabe esithi leli lilifa labantu okumele livikeleke.
Also for those who shall be born.
Ibandla lakhe lezano PF lenze lokhu lisola ibandla le-MDC lomkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ngokusebenzelana labomhlophe, beveza le mifanekiso yakhe enikezwa imali yokusekela ibandla lakhe. Unkosikazi Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC, uthi izano PF ayilalo iqiniso njalo yenza okuqilibezela intshontsha amacebo abo kudaba lomhlabathi.
Kulogwalo salubhalayo kuthiwa yi-Beyond SAP, njengezisebenzi sasivele sesibonile phambilini udaba lomhlabathi, lapha esafaka khona imibono yethu eyokuthi umhlabathi yebona ye usebalungini kodwa abantu nabamnyama. Safaka imigoqo yokuthi thina njengebandla lezisebenzi sifuna umhlabathi uthathwe, kodwa kawuthathe ngendlela yokuthi sizahlala siyibhaskiti efida i-Sub-Sahara.
Othe kwakudingakala ukuba abantsundu abathile befakwe emapulazini besebenzelane labamhlophe, behlephulelana amapulazi, bephanana lolwazi olungenza ukuba umsebenzi wokulima elizweni uthuthuke okwesabekayo, labensundu bephuma-ke ebuyangeni kulalokho okwenzakalayo. Ethi indlela ekucebo labo ilakho ukuphathisa ikakhulu abasakhulayo abatholakala bezulazula ezitaladeni bengelayo imisebenzi.
Silabantu abethu abangena ezikolo lapha abafunda ukulima, abahlezi namhlanje bathengisa ama-juice cards emgwaqweni, bathengisa amanzi emgwaqweni. Yibo abantwana okumele sibathathe siyabathela emapulazini bayevusa la mapulazi lapha izanu yayisilima khona utshani.
Othi sikhuluma kanje umhlabathi wanikezwa ngendlela elenketha betshabi kuthiya iningi labantu lingelawo lawo mapulazi. Umnumzana Limayazayo osebenza labasakhulayo kuzakhamizi zetshitungiza uthi abasemapulazini okwamanje badinga usekelo oluzayo lokutholiswa indlela zokulima ngokuthelezela. Usizo lwemali yokuthenga okokulimisa okunjengenhlanyelo, imvundiso, amathalakitha kunye lezifundo zesiphangiphangi zokulima okungenza ukuba bethuthuke kumsebenzi wabo. Uthi abalimi abamhlophe babezinikele ukusekela kweminyaka yabo 1990 bevuma ukuthengisa amapulazi abo, njalo bavuma ukunikeza amanye kuhulumende kulandela umhlangano ka-2000 kwezomhlabathi. Kwathiya amapulazi athile ekungwalo zabo sibalukhulu bezabelo zonke kunye namakhulu enkulungwane zama-hectares ukuze ehlaliswe uZulu kakutsha, kodwa uhulumende wakhetha ukusebenzisa indlela yokwahluthuna lawo mapulazi. Khuluma kanje kulabalimi abamhlophe abahlukunyezwayo, bacha abanye babulalelwa abemuli zabo, bathathelwa-ke amapulazi abo asebedubeka okwamagama. Sikhuluma kanje,
this government is broke, there is no money, so the bulk of the farmers are desperate.
Abalimi abakhutshwayo emapulazini abo iningi lwawo ligoqela abantu asebegugile njalo sebedubeka okwamanje bengela ndlela abangaphila ngayo, beswela lo sekelo olungaphathisa impilo zabo.
Abalimi laba abazama ngayo yonke indlela ukuba bethole inhlawulo baze bayakhweza indaba zabo emthethwandaba yenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC Tribunal, kodwa wagcina ungesenelisanga ukuphathisa kangako ngoba kweneliswe ukuhlawula abalimi abaphansi kwamakhulu amathathu kuphela phakathi kwenkulungwane ezedlula ezine ezidinga inhlawulo. Lalabo abatholayo-ke babhadalwa ngedola leZimbabwe elalingasela sisindo nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Umnumzana Masimba kuchera ocubungula ngezombusazwe uthi uMgabe uzangena kumbali ekusimo esingalunganga ngenxa yalolu daba lomhlabathi.
Sizakhumbula ukuthi engena laphana besile produce eyayikwanisa ukuthi ifide abantu lapha eZimbabwe. Wahle wenzakala ukuthi waba lama farming visions, lokunye owenzakalayo ngendlela engayisiyo okuthi khathesi indaba yokulima khathesi iludubo kakhulu.
uhulumende wetheswa umlando wokuthiya abantu abalezikhundla zaphezulu bezithathela amapulazi amahle esantando njalo kusetshenziswa udlakela imithetho iguqulwa mahlayana lesekelo sombuso ukuze lokhu kuhluthunwa kwamapulazi kuqhubekele phambili okwamanje ilizwe kulokuthi libe lokudla okwenelayo ngoba umhlabathi ususedlanzini zabansundu ilizwe libhekana lendlala enkulu ehlasela abantu abafika kuzigidi phose ezintathu njalo ligijigijima lidinga ukuthenga umumbu ngaphandle kwelizwe ukuba abantu bathole ukudla lona kwakumele libe yilo elitholisa abantu bonke ukudla sesitsho ke lamazwe akumhlubulo wezwekazi le Africa ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.